izolo kuthiwa bekulomhlangano ebulala program lapha kwaDoglo Vice President Mama National Chair ubaba uLove Momoyo, the National Organizer ubaba waseNico Bebe, behlangane lama-provinces amathathu amandulo. Kwaba nokudlangudlwango obenzakeleyo. So thina njengabandla kwakhathesi sisacwayisisa ukuthi kuhambe njani, then sizalithatha amanyathelo okumele athathwe. Kodwa esikukhuthazayo njengebandla yukuthi thina izinto zokutshayana lezi kithi kwelethu ibandla kasivumelani lazo njalo kasizifuni. Kodwa kuyakhombisa njalo futhi kungaba lesandla sezanu ngoba izanu kayikhwazisanga okwenzakale nesabathi. So sizazama ukuthi sibone ukuthi impumela ngkhona injani ebe sithatha amanyathelo.
Khona kuliqiniso na ukuthi okungakubangele umsindo lo yikuthi yona le inkokheli kade ikhokhela umbuthano lo kayifuni ukuthi amabandla asebenzelane ku-coalition?
Lokhu kwesengakwazi-ke kwesengathi kucubungule ukuthi kuvele kuhambe njani njalo umhlangano lo ukuthi kungowani kube nempumela yiphi. Singathola lobo bufakazi ukuncedisa ukuthi icubungule lolu daba.
Wona umanyano uhamba njani kwakhathesi?
Hayo kathesi ngesabatha besihlangene esigodlweni saseHarare e-Highfields lapha bekuhlangene khona amabandla wonke aphikisayo bekulamandla bekulamabandla ayi-9 kanti banelisile ukubhala isivumelwano sokuthi sisebenzelane osokusele nje ukuthi zithiye iy'nkokheli zethu zenze umsebenzi ukulungiselela ukuthi kuyasetshenzwa njani. Njalo sikhuthaza uZulu wonke phandle lapho ukuthi umanyano usukhona. Njalo sikhuthazela lama amanye amabandla angakuyi ukuthi okwakhathesi udubo laseZimbabwe akusolo udubo olokuthi ngolo muntu oyedwa. Njalo athilo dubo olokuthi nanxa singaze singene emaphalamende besonke sikhona akunanto yaphumayo.